Lanxa kulomthetho owalela abantu ukuthi basebenzise imali yakwamanye amazwe, amabhizimusi amaningi elokhu esamukela idola leMelika, amaranda kwele-South Africa, kwesinye isikhathi lamapula eBotswana. Osomabhizimusi abaningi bathi kuzaba nzima ukusebenzisa idola leZimbabwe ngoba besehluleka ukuthenga impahla ngalo phandle kwelizwe. Umgcinisihlalo wenhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU, uMnumzana Ambrose Vindi, uthi ngabe uhulumende uyayekela abantu baqhubeke besebenzisa imali yakwamanye amazwe.
Ngananzelela kathesi uminista owezimali uMthuli ekhulume ekuqineni, ukuthele senikiliwe yokuthi hhayi abanye labe belihlengisiwe nge-forex ingatesaen ekhuluma sokula magaraji yalo sikobulawayo asedingisa i-forex. So kusekugqikini ukuthi laye uMthuli uyakunanzelela ukuthi into leyo ukuthi uvale i-forex ayisebenzi. Kodwa sesikhale zomnotho vele ukuthi kuthiwe abantu basebenzise i-RTGS kumbe lama-bond notes abavela abantu akubancedisi. Ngani sisho njalo? Kule ngozi yokuthi abantu labana bayarega and kuthiwa abarete nge-interbank rate, but iqiniso bayarete abantu ukuthi kathi imprize 100 lamenreta ngerate yomkambo wokunyami i-black market. Ngoba kwenzayo? So eqinisweni ukuthi but uhlubo olubona zinzala lokho uzathola ukuthi iholo zabantu amasaye zabantu amindawoni kathi sikhuluma kathi zesa sikhwezile kodwa imiholo yabantu injani ayikhwelanga. So-ke kuyatshengisa ukuthi ngasikhuluma umnetho welizwe vele awusekho. Njalo vele umnetho welizwe wasezulunge ngoba sikhuluma kade silizwe leZimbabwe aliproduce lutho, amafelika aravalile.
Edolobheni le-Victoria Falls uhulumende wavumela amahhotela labanye abasebenza imisebenzi yokwethekelelwa kwelizwe ukuthi bahlawulise ngedola leMelika. Ukansila wedolobho leli uMnumzana Ephias Mambume uthi umthetho wokungasebenzisi imali yakwamanye amazwe usubangele udubo kuzethekeleli ezivela kwamanye amazwe.
Bakhona abanye abaloke besebenzisa i-US dollar because amanga mavi i-US dollar yimali eqinileyo, yimali ethengayo, yimali elamandla, and there's no way we can wish it away. So uzathola ukuthi ekuqaliseni kokuphuma kwe-statutory instrument 142 a lot of people ba withdraw ukusebenzisa i-US dollar, but okwakathesi ungangena kwamanye ama-shops, in fact amaningi okungasomashops lanama kulu sebethatha i-US dollar, bathatha i-US dollar baphinde bekunike i-receipt ebhalwe in Zim dollars. Kusho ukuthi i-US dollars bayifuna, but i-government yeZimbabwe ukuthi abantu besebenzise i-US dollar.
Sibuze uMambume ukuthi kanti vele izethekeli zihlawula ngani edolobheni leli, njalo udubo lwemali lolu alucini luxotsha izethekeleli na?
Ubuze umbuzo omuhle kakhulu. Yikho kutshengisa ukuthi umthetho lo wafakwa ngabantu abangacabangiyo, because according to statutory instrument 142 ama-tourists and everybody else in Zimbabwe kufuze betrade kumbe betransact kumbe bethenge ngemali eyeZimbabwe, which is Zimbabwean dollars or RTGS. Kodwa imali yona leyo kayikho. Ukuze uthole $5 bond esandleni kunzima ukuthi uyibone. So ngiyamangala ukuthi i-government le yi-government enjani ethi yona imali ethengayo kumbe imali esetshenziswa yileyi kodwa imali yakhona ingekho. So ama-tourists athwele nzima. Yikho ama-companies have actually decided to say okay fine, sesiphonga ukuthatha i-US dollar yangikhona yena le directly from our clients.
Ingcweti kwezenotho uMnumzana Richard Mahomva uthi kuzaba nzima ukusebenzisa idola leZimbabwe ngoba lingatholakali lula. Simbuze ukuthi kungaba kuliqiniso na ukuthi bakhona abalokhu besebenzisa imali yakwamanye amazwe.
Aliqiniso ngoba ungahamba endaweni ezinjengaseplumtree nale uyathola ukuthi abantu balokhu besebenzisa amarand lamapula ikakhulu eplumtree lasenasingini ikakhulu eplumtree. Lokhu kuyathengisa ukuthi uzulu abanye kwezinye indawo ezisemaphandleni akukamukeleki, njalo kwenza ukuthi laba abafola imali efaele amabhondi abafana lamatisha lamanye amasivu 70 ukuthi etholakale impilo yabo ingekho lula kulezo ndawo. Yikho-ke kuliqiniso ukuthi into eyenzakalayo.
Ezinye ingcweti kwezenotho zithi nxa ilizwe lingela mafekitali alungisa impahla lokunye okuthengiselwa amanye amazwe, kuzahlala kusiba nzima ukuthola idola leMelika okuzenza umnotho uqhubeke usiya nganxele.